udaba lolu ludaba oluvele lona olukhangelelwe kakhulu nguZulu weZimbabwe oluyidaba oluyilo oluhluphayo. Ngakho ke youth isithe yakukhangela yakhangelisisa yabona ukuthi kanti kuyini isinto okuhluphayo kwethilekisa uhulumende. Kungokunye kwezinto zezinto ezihlupha ugatsha olutsha oluyomgogodla wephathi ukuthi bethi lona lalukhangela lubone ukuthi kulezinto ezimele zenziwe kodwa ke kulutshwana sokwenziwa. Mina ngivumelana labo kakhulu ntanga, ngivumelana nayo iyouth ukutheni yiyo indlela abamele babe yibo abafuqayo izinto lezi eziyizo ezavunyelanayo ama-resolutions abumbayo ku-conference. Yiyo mele beluthi bebone ukuthi into zenezo ziyenziwa ngurhulumende. Uhulumende uyazilandelela zenezo zinto esavumelanayo ukunwisa i-corruption. I-corruption ileli lizwe kakhulu. Silodubo nje olukhulu lolo oludubo silalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption. Njalo ayilandaba lokuthi kwenziwa ngubani lokho. Abanye phakathi kwethu bangingcolile phakathi kwethu. Khonapha phakathi kwethu kuzanipipi abantu abangingcolileyo abanye bakhona. Kuye mdili boye wozanipipi kumabandleni umuntu kulabantu abangingcolileyo. Okumele konke lokhu kulungisiswe ukuthi kulwisa kakhulu i-corruption phakathi kwethu.
Ukuda kwaseta Gwirei ngumuntu obikwa lobudlelwano engumngane kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Njengoba abasakhulayo be-ZANU-PF laba besithi ungumuntu okhohlakeleyo, kungenzeka yini ukuthi uChiwenga engazingeni ezenkohlakalo lezi?
Mina kangithandi ukuthi ngivale ukuthi ubani kumbe umngani kabani kumbe kabani. Mina ngithanda ukuthi ngithungamela sikhulumeni nge-corruption ontanga nxa sebeyibonile khonokho abakubonileyo kabayihambise kwizakhi. Izakhi igijime layo ihlolisise kuhle ukuthi kumbe umngani kabani. Vele mnangu angubali vele lokho ukuthi ubani ngumngani kabani, ubani ngumngani. I-corruption nxa ilwiswa kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi umuntu ungumngani kabani. Akula muntu ongaphezu komthetho. Wonke umuntu nesisekelo sombuso esikhona elizweni. Wonke umuntu ungaphansi komthetho. Wonke umuntu ungaphathwa umthetho, umthetho ungaphezulu kwa wonke umuntu. So akula muntu ophezu komthetho kwelizwe lethu leZimbabwe. Njalo ukuba ngumngani kukabani kumbe ungaba ngumngani kapresident kumbe ungaba ngumngani kabani akukutsho ukuthi noma ungadala amacala kumbe uyenze okunye kuyakutshiya umsulwa.